Ngoku isikhathi sembiko yenu.
Sanibona ne-studio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalilingelela. Ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngama-apostoli angomarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi, ngingumpostoli lami, because ukuthi umpostoli futhi igama elilodwa abantu bakankulunkulu abasenda i-message from each place to another. Kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalaba abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu-7, 7, 12, 12, 8, 8 bethatha abantwana besonto sebancane, abantwana babakholonize i-brain bengabasesikoleni, abafundi labantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi, bathathe babuthelela abafazi. Manje ma ngifunda ibhayibhili, yazi ngilokhu ngisihlupha kusukela sizwa kunjalo kwalo mntwana ukuthi kanti bayithathaphi le eyokuthi bona babangabantu abanabafazi bonke labo, ngoba ebhayibhilini kayikho leyo into. Engiyitholise ebhayibhilini mina kuphela abantu ababethatha abafazi besiba baningi ngamakhingi, and ungakhangela ngesikhathi samakhingi bonke amakhingi azangasonte ngokuningi babo, kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo. U-Abrahama bonke labana zange bahambe esontweni, abazange basonte even one day, kodwa uNkulunkulu wayekhuluma labo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo. Are they kings or they are the leaders of the church? Ngoba ngingasikhangela konke kusukela koPaul laboPetro, bonke laba abantu akade bengabantu bakaNkulunkulu besenda imeseji yakhe ngendlela enjalo. Akekho ngitho loyedwa umuntu wenza le nto abayenzayo, iyanyanyisa idoti, basiphazamisa thina nxa singama-apostoli bona bezwi ngama-apostoli. Akula ama-apostoli anje noma singabuzana wonke ama-apostoli angeke ayifakaze le ndaba ukuthi yaphila. They are the rapists. Into ebuhlungu ukuthi babojwe ukuthi uhulumende utholakale kubo laba bantu, banyanyisa igama lesiKristu ngendlela embi. Ayikho yonke lento abayenzayo, ababoshwe bonke laba bantu, bahlalelwe phansi, bahlolwe kuhle, kodwa soze babopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo, ngoba uhulumende wenze okwakhe okwepolitics. Akula muntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi nasesimhluza kahle, kodwa labantu abaright ngoba ngi-politics is a dirty game. Bangena laphana kwenzela ukuba mobilize abantu babathathe babafake emavoting. So now so mhlawumbe ukuthi bazobabopha kuzaba nzima ngoba bengena kibo. So laba bantu laba they are ruining isimo sesikristu, babulala indlela yenkonzo. Ama-rapists.
Livuka njani ku-Studio 7? Siyabonga. Untungameli ojonga labo bonke engibakhokhe amabizo abo. Mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masikhuleke sithandaze inkosi izakusizwa. Zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela. Ukukhuluma akuncedi, but ukukhuleka yikho okuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulaphi. Okwesibili, ngapha edinga asila okokulimisa last year kukogatshompo kasizuzanga ifertilizer efaneleyo kanye le mithi yakhona. Silaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni sedinga epaso ukariyangweroti, bakithi siyacela ingane singancedakala lapha. Lesifiso salima konoko okulutsha nokuyingcosana, but akukwananga. So nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njengefertilizer ikakhulu u-ALG, sibe labo masinyazana, ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba linenge, inhlanyelo kayibe khona ngaleso sikhathi, lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke. Ngiyabonga, nguMathew ngapha edinga. Ngiyabonga kakhulu. Singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke amamaski, abahlatshwe bahlatshwe, ngoba umkhuhlane lo mkhulu kakhulu, uzasilimaza, uzasiqeda bakithi siseseZimbabwe. Siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi eziZimbabwe ezisindebele. Zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehluleka ukuvuka nje inganani labantu. Hayi, sathwala nzima ke thina, saphila emazweni, siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini. Pho thina singezaba ngabakabani thina maNdebele? Sibalekele ngaphi? Singena emazweni siyafa, sibalekele eZimbabwe siyabulawa, pho sibalekele ngaphi? Hayi, kunzima eZimbabwe shemu, sesiphila njengenyoni, asazi ukuthi singabakabani manje. Nkulunkulu buzosibona baba, kulobu nzima esikibo uNkulunkulu wethu. Hayi, asathwala nzima thina maNdebele. Hayi, kodwa kuzolunga, kuzobaphelela. Ngiyalibingelela lonke linjani lupani ekajana kwendebele ngithi liphile 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 lize likhokhobe livikele icorona iyabulala yona ikhona ngeqiniso asomanga liqiniso icorona ikhona
Sabona sabona ngibatala ngingani kusiphi esizini kwalumelela layo ngeTP ncube ufana esigodini phansi lenye like bantu bakithi ngicela laphana kini bonke bantu bakomthakazi ukuthi ngicela ndifotele iMRP ngo-2023 MTC dala siyivotela iwini ngayizibutho sokufana lokuhlala lokhu sikwenza so ngicela sifotele iMRP ilona iqembu eliphethe yonke into esayithini yakithi elingasiza siphumelele uludube esibhekane lalo ngicela laphana abantu bakithi ngiyabona
Lavo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318